endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthi uzasusa amanye amalunga edalele cabinet athi kawenzi kahle. UZulu solu Professor Jonathan Moyo osebenzise unathwa kwamaphilisi okunqabele umkhuhlane wengculaza ngesikhathi ehlasela umnumzana Emerson Mnangagwa kuTwitter. Izakhamizi zakobulawayo kazikwazi lapho kumele zibhalise khona kugwalo lokuvota ngaphansi kohlelo lwe-biometric voter registration. Abazali bathathelwa abantwana nguhulumende weBritane bezama ukubatshengisa indlela yokuphila. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uMgabe uzasusa umnumzana Emerson Mnangagwa angenise umkakhe unkosikazi Grace Mgabe na. Sizalethulela ezemidlalo lokunye okufanayo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokuza kwenziwa nguMongameli Robert Mugabe othi uzasusa izinye isiphathamandla sikahulumende esezehlulekile ukwenza uZulu akufunayo. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.